Siyabonga Marvelous. Siyalambulela ku Studio 7 ngensonto mhla ka 9 ngoLwezi 2014. Silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Walambulela emoyeni ngenjabulo enkulu ngosithandekile emhlanga. Endabeni zethu lamhlanje. Ugatsha lwe-MDCT khonapha eMelika luthi lujabule kakhulu ngokukhethwa kukamnumzana Douglas Monzora ukuba nginobhala jikelele waleli bandla emhlanganweni weCongress ophele ngesonto edluleyo.
I-MDC, the Democratic Party, ningakho-ke konke esikwenzayo sikwenza ine-democratic fashion. Ukukhetha esakwenzayo uMonzora la yinto esayenza ngevoti.
Sizaxoxa lomnumzana Watches Banda okubandla elizibiza ngokuthi Renewal Team yena osichazisela ngokwenzakala eMathebeleleni South ngebandla lakhe.
Ibandla liyakhula kuluma kunje mhla ka-30 November sabe kulomhlangano omkhulu lapho esiyabe si-andela khona i-orange color njengabantu abakhusela ukuthatha abantwana beZimbabwe babakhiphe ezweni lobugcini kuzalo PF.
Zonke lezi ndaba lezinye lizosizwa kulomsakazo. Ugatsha lwe-MDCT khonapha eMelika luthi lujabule kakhulu ngokukhethwa kukamnumzana Douglas Monzora ukuba ngunobhala jikelele waleli bandla emhlanganweni weCongress ophele ngesonto edluleyo. Lolu gatsha lwabango lwakuqala ukukhethwa umnumzana Monzora ngaphambilini kukamnumzana Nelson Chamisa, yena owakhethwa izabelo eziyisitshiyagalolunye ngaphambilini komhlangano wali Congress. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxa lomnumzana Dan Moyo isiphathamandla saleli bandla kugatsha olukhonapha eMelika ngalolu daba.
Into ebalulekileyo esifuna abantu bayazi ukuthi i-MDC, the Democratic Party, ningakho-ke konke esikwenzayo sikwenza ine-democratic fashion. Ukukhetha esakwenzayo uMonzora la yinto esayenza ngevoti. Kwaba lo mncintiswano omkhulu kabi phakathi kwakhe loChamisa, kodwa ekugcineni ama-members ethu amaningi agcine ekhethe uMonzora, yikho ukuthi size sikwazi ukuthi sinominate.
Khona kuyini elikukhangeleleyo kuba khokheli abatsha?
Thina sikhangelele ukuthi umzabalazo uqhubekele phambili ngoba into ekhona sonzabona ukuthi izane sihlulekile. Akukho noma yini esingathi ikhanye ilunga ekhaya, into zonke zilokhu zisiba worse. Thina sithi i-leadership entsha le kumele iphushe ukuthi vele kube lama-elections very soon, immediately, ngoba ilizwe angeke liqhubeke ngendlela eqhubeka ngakhona. Sesifuna ukuthi kube lama-elections njengayizolo ukuthi sizame ukuthi silungise ilizwe abantu bakwazi ukuphila kahle.
Yena uMonzora njengonobhala jikelele webandla njalo sikhangela ukubana yini elaqala ukumkhetha, kuyini elikukhangeleleyo kuye?
UMonzora ukusho ukuthi ngokuhamba kwesikhathi ubonisile nje jikelele ukuthi ungumuntu olomqondo ojulileyo endabeni zomthetho lokuziphatha kwakhe ngumuntu lwana oham. Sibonile eminyakeni edlulileyo ukuthi isikhundla sikanobhala jikelele sifuna umuntu okwazi ukusebenzisana labantu ngoba it's a central position kumhlangano, and ma ukuthi umuntu olapho ngumuntu ongakwanisile ukuthi asebenzisane labantu njengabotendaibithi kuhle kube le problem lapho kuleso sikhundla. Ngakho-ke abantu bakithi bakunanzelela kakhulu lokho, yikho bakhetha uMonzora ukuthi kube uyena unobhala jikelele.
Umnumzana Dan Moyo ngumgcini sihlalo we-MDCT khonapha eMelika. Namhla sixoxa lomnumzana Watches Banda owayengumgcini sihlalo we-MDCT esigabeni seMathebeleleni South okuyiso asimelayo njalo kudalile Senate. Siqale ngokubuza uSibanda ukuthi asichasisele ngokwenzakala esigabeni sakhe selokho abakucelele Renewal Team kanye lokuthi kungani esithi ulokhu engumgcini sihlalo we-Mathebeleleni South ku-MDCT.
Engingakutsho ukuthi ukusa kwamalanga ngamalanga ngiyafonelwa ngabantu izigaba zonke ezilishumi lantathu bengibuza ukuthi ngifika nini kuke ngingakuthi kakwazi ukuthi ngima ukuthi yami enokhetha nge-Congress ka-2011 abantu bonke engisebenze labo from 2011 bangemva kwami ngaphandle kwabantu nje abathanda izifunda njengabona ababathibona sebathatha izifunda iqiniso yokuthi ibandla liyakhula kuluma kunje mhla ka-30 November siyabe kulo mhlangano omkhulu lapho esiyabe si-andela khona i-orange color njengabantu abakhusela ukuthatha abantwana beZimbabwe babakhiphe ezweni lobugcili kuzalo PF. Laba abanye okhuluma ngabo kimi akusiyona injongo. Injongo yethu kakhulukazi ukuthi sibe nguhulumende ozathathela izalo PF isikhundla.
Ukhuluma ngombala. Nxa ukhuluma ngombala olithanga lo orange abanye bazi ukuthi MDCT ivele ilombala obomvu uthini khonapha ngokuthi lina alisibo MDCT kumbe liyirenewal
engikukholelwayo ukuthi umbala obomvu kithi enzansi yemandebele umbala osihlukumeza kakhulu enhliziyweni ngani ngoba usikhumbuza isikhathi segugurahundi lapho abantu bemathabeleland ababulawa cishe abedlula 20,000 so therefore sabona ukuthi leli lokuvela elibomvu kalihambelani labantu beZimbabwe ngoba litsho igazi
kodwa isikhathi sonke lesi alikuphikisanga lokho
angithi uma ukhula njengoba sikhuluma ngothi renewal uyabe uzifuza uzinike izinuka amakwapha ukuthi into engiyenzayo kambe ngabe iqondile na so ngokunjalo kuyabe kutshengisa ukuthi lawe kawuhlali unike isteji esiyi-1 ungakhumbula kahle kahle ukuthi sibumba ibandla lele-MDC kwakule Zimbabwe Congress of Trade Unions okwamanje ungake ukhulume nge-Congress of Trade Unions ngenxa yokuthi akusela abantu abasebenzayo elizweni leZimbabwe therefore i-revolution yethu kufanele itshintshe ibonise ukuthi hathi ilizwe kalisela abantu abaningi abasebenzayo balutshwane abangabe bemele i-ZCT ngenxa yokuthi ama-sectary ayavala therefore kumele nxa sisenza izinto zethu sibone ukuthi sihambelana lomumo waleso sikhathi
ungachasisela abalaleli kabanzi ngomhlangano lo oka-30 November ukuthi kuyabe kuhamba njani
mhlaka-30 November sizabe sibuthene sithe gwaqa esigodlweni senzasi emandebeleni egwanda sibonisana labantu ukuthi ama-policies ethu njengama-pan-africanist sinanzelela impi yenkululeko eyaba khona sinanzelela abalweli benkululeko ababekhona sinanzelela ukuqakatheka kwasenze saphuma elizweni saya kulwa kuyikuthi sikhangelele ukuthi umhlaba ube sezandleni zabantu bonke hathi lokhu esikubonayo okwakukhona esikhathini lapho amabhuni ayelo mhlaba khona kwamanje kathesi sikhuluma kunje umhlaba osebantwini abalutshwana abayi-elide kuzalo pie
likhayinti kuyabuya abantu abaningi kakhulu njalo yiziphi izigaba lapho libona lilo sekelo oluningi
engingakutsho kuwe ukuthi kakulazigaba esingelasekelo khona ngishilo phambilini ngathi mina ama-constituencies wonke ongu-13 awenzansi emandebeleni okuyiziqinti eziyisikhombisa nxa sikhuluma nge-administration isiqinti ngasinye ngasinye sikhangelele ukuthi sizathumezela abantu abalicishe balingane amakhulu amabili ngesiqinti ngesiqinti
usekelo olufanayo luningi yini kwezinye izigaba zelizwe
kunjalo usekelo silalo ilizwe lonke jikelele kungakho uzathola ukuthi zonke iziqinti kulabakhokheli bezigaba abangama-chairman ama-provinces zonke ongu-12 aku-constitution ye-MDC
lo mnumzana wachisimanda usenator wemathebeleni south bekhuluma icingweni le-studio 7 ekhona le emat south le yi-studio 7 esakaza izimbabwe lisizwa siphuma ngapha i-voice of america ise-washington okwamanje sengilitshiya ezandleni zikantungameli Nkomo we-Studio 7 esethulela uhlelo lwabasakhulayo.
Ikudibana kuhlelo lwabasakhulayo igama nguntungameli Nkomo. Namhlanje ngilelunga lewoza unkosazana Nicole Lungu yena olwela ukulondolozwa kwamalungelo abesifazana. Ng Ngiyakwamukela kuhlelo lungu.
Eh kulungile.
Kuyini kahle kahle okwenze wangena kumzabalazo wokukhankasela ukulondolozwa kwamalungelo abesifazana?
Okwangenza ngaze ngalwela amalungelo abesifazana ukuthi esikhathini esiningi sikhangele ukuthi abantu besifazana bekuyibade behlukumezwa kakhulu, bengakwanisi ukuthi bekhulume nxa sebehlukumeziwe.
Behlukuluzwa ngubani njalo behlukuluzwa ngandlela bani?
Abesifazana bahlangane nokuhlukumezwa ngendlela eziningi. Okokuqala, bakuye bahlukumezwa kungaba semndenini wabo. Abesifazana bebengelalo ilungelo lokuthi bekhulume kumbe bebike esingakutho ukuthi i-idea yabo phakathi kwemuli kubobaba. Cultural idea lanayo ukuthi umuntu ongumama uphansi komuntu oyindoda akakhulumi lutho, ulandela ama-orders. Beni sizokhangela jikelele nje elizweni, abesifazana bahlukumezeke kakhulu. Sesikhangele kuthayeni ngamapolisa lapho bethengisa bezama ukuzincedisa nabantu abafa.
Asikhangele ukuhlukuluzwa kwabesifazana ngomkabo ezindlini. Usebenza labantu abaningi, kuyini okuzwayo kwabanye omama nxa ukhuluma lapho?
Hayi, omama ukuhlukumezwa sibili esikhathini esiningi bebehlukumeziwe kodwa besehluleka ukuthi bekhulume. But ngemva kwenhlanganiso esezivuliwe ezibafundisayo, nabo sekesenelisa ukuthi lalapho eshaye umuntu ongumfazi engafeli ngaphakathi athole ukuyakhuluma kumbe kusemaphoniseni ukuthi ushayiwe.
Abasakhulayo abafana lawe bahlangana lodubo olufanayo yini?
Idubo langikhona lu-affektha thina sonke. Lu-affektha umuntu omutsha ongumama osakhulayo, li-affekthe bona abangomama sibili abasezindlini. Njengathi abatsha kusi-affektha kakhulu ngoba khathesi ukuyenza ulutho sebekuthi lihlanisa yiwona lawa ama-equal rights kumbe ngamanje. So kuyasihlukumeza kakhulu njengabantwana abesifazane abatsha.
Ngaphandle kokuhlukuluzwa ezindlini lokuhlukuluzwa ngamapolisa nje jikelele, yiziphi ezinye indubo elihlangana lazo njengabasakhulayo abangomama?
Indubo esihlangana lazo kakhulu njengabomama sihlangana lokuswelakala kwemisebenzi elizweni lethu. Kuba nzima ekutholeni ukuziphilisa kwethu thina njengabantwana abasha. Imisebenzi ayikho sikile, kodwa khonokho yikho kusinika ubunzima obukhulu kakhulu ekuziphiliseni kwethu thina njengabantwana abasha.
Uyasebenza?
Hayi, angisebenzi.
Ophila njani pho?
Mina ngingumntwana wamalungelo oluntu and kwakhathesi ngigcine ngabazali.
Ukukhona na ongathanda ukubona kusenziwa nguhulumende ukulungisisa udaba lwemisebenzi ikakhulu ekhangelane labasakhulayo abesifazana?
Engingajabula kakhulu nxa kungenziwa nguhulumende ukuthi uhulumende a-activate kumbe asisebenzise isisekelo sethu sombuso ngendlela efaneleyo. Avule amakhampani asithembisa wona ukuthi uzawavula, esewavulile njalo wonke umuntu aqhathe ngobunono bakhe abaziyo. Kungazi le nketha lethabe yokuthi lo ngumama kumbe lo ngubaba, but wonke umuntu atholise uncedo kwezomsebenzi.
Sikhangele abesifazana abahlala emaphandleni labesifazana abahlala emadolobheni, ungathi bahlangana lendubo ezifanayo yini?
Indubo yebo ziyafana, ngoba umama osekhaya engathola ukuhlukumezwa ngumngaki, nomama osethawuni engathola ukuhlukumezwa ngumngaki. Osethawuni naye engaswela ukubana aziphilise ngokuswelakala kwemisebenzi njengokufanayo losekhaya layo. Indubo zangikhona ziyadlelana.
Ukukho konke okubi abahlangana lakho abesifazana abasakhulayo, ungathi bayazama yini ukuzimela, bayabambana balwisane lakho?
Ukuzama siyazama sibili ukuzimela, yikho kwesinye isikhathi kutholakala kunabatshengiselayo. Yikho ukuzama kwangikhona khonkhona siyasizama lathi ukuthi sizimele. Abasakhulayo engingabatshela khona yikuthi bengameleli ukwenzelwa ngabazali babo. Ngabazitshele ukuthi elakusasa lisezandleni zabo, yithi ama-future leaders. Okumele sikwenze namhlanje ukusukumela amalungelo ethu, ukusukumela isisekelo sombuso esasilobayo esihleva thina njengabantwana abatsha.
Wona umumo wokunanzwa kumbe ukungananzwa kwamalungelo oluntu nje jikelele elizweni ungawuchaza njani okwamanje?
Hayi, okwakhathesi amalungelo oluntu akula amehluko engingawuthi ukuthi ungabukhona. Yebo abantu abathaya, yebo abantu abahlukumezwa, but umehluko awukho esingathi ukuthi ukunanzwa kwamalungelo oluntu kuguqukile, kukhona lokho akade kuvele kuyikho khona.
Hayi, isikhathi kasisavumi Nkosazana Nicole Ulungu, bekukuhle ukuba lawe kuhlela.
Hayi, nami ngibonile.
Belilalele uhlelo lwabasakhulayo ngixoxa lo lwela amalungelo abesifazana elilunga lenhlanganiso ye Women of Zimbabwe Arise iwoza uNkosazana Nicole Ulungu. Tiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Olivalelisayo nguNtungameli Nkomo. Lilani.
Yebo ke sibonge uNtungameli Nkomo obesethulela uhlelo oluphathelana labatsha. Ke silalele umculo kaSolomon Skuza. Loka Solomon Skuza silethemba likholisilele uzwa uphuma ngapha emsakazweni weStudio 7 eWashington DC esithi banolila. Silugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo ngusithandekile Mhlanga.
have been listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murari zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.